Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 10 ngoTulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto lezi nxa zisezakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zixwayisiswe, zicingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo.
Abantu babambe wangaphansi ngokwenzakala kumdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa kulamasela asengena ezindlini zabo edinga okungaziwayo.
Mhlawumbe yena uMnangagwa ngokwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywayo either ngominister mbe nongo-deputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bagugula kulamadoda ahlale ehlomile.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathandabuza umbiko kaMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Isikolo seMatopo Mission esitshelwe idomu yabafana sidinga imali yokunceda abantwana abatshelwe zimpahla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu babambe owangaphansi kulandela ukungena kwamasela endlini kamongameli Emmerson Mnangagwa eHelensville eHarare lemzini wendodana yakhe uDavid Mnangagwa kanye lomzukulu wakhe uThongai Mnangagwa abayiziphathamandla zehlangothi zikahulumende. Abezindaba abezimlife babika ukuthi amapolisa azame ukudubula amasela la emzini kaMnangagwa abezama ukutshontsha. Nganiselisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa obengaphendula emakhalekhukhwini, kodwa esikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi udaba lendlini kamongameli kakezwa ngalo. Amasela asanda kungena endlini kaDavid likaThongai lapho okuthiwa ayezama ukutshontsha. Achiya inhlamvu zombhobho lokunye emzini kaDavid Mnangagwa okwaba lomlilo wathisa impahla yakhe. Akwaziwa ukuba ngamasela kumbe kukhona okwenzakala kumdeni kaMnangagwa olamabhizimusi amaningi. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zicabangela ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu abakhangelele ukuthi uMnangagwa ulakho ukufaka esikhundleni sikamongameli indodana yakhe kumbe umzukulu engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezano PF yakuthandabuza lokhu, sixoxe lomnumzana Believe Gawulwe, ilunga lebandla leli.
Izinto lezi nxa zisezakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zixwayisiswe, zicingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo ngoba nxa sokunje kips omunye la uzakhuluma okwakho, omunye ekhuluma okunye, omunye ecabangele lokhu. Kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-blank spaces, sisebenzisa amabala engxe mhlawumbe angayisiwo. Sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela. But okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu laba abaze security bacubungule kakhulu badingisise sibe zobefika sibile endabeni ye ukuthi kubangelwa yini khonoko ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe. Lapha kwenzakalani kule
even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi babefika bemthiye ngaphi imota kwese ibe involved engozini njalo njalo into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana uMnangagwa eqalisanda ukungena wahlangana le bhomba e-White City ikwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzakala. Okuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayibo abacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini even lakathesi khona okokwenzakalayo bamele betho ukuthi kubangelwa yini kuloku ganga okuthile kule kumbe amasela kwesikhathi abefuna uyatshontsha abantu ababefuna befuna ukulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle yiko kumele kudingisiswe bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi lini njengabantu bezanu?
Akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kips njengoba zisitsho ukuthi into le ivele into eke yayenzakala le emuva kodwa kusikhathaza kwakhona ukuthi khonokwana kwayenzakala emuva asizange sibe kwazi ukuthi kwayenziwa ngobani phela yonke into yogips imele icubungulwe then ithi uthi bring the culprits to book.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF sixoxe laye eseLondon kwele Bilitane. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana kukhona ukuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi omhlawumbe yena umnanga kongwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalela endaweni ezinjalo ngoba bayakudubula kulamadoda ahlala ehlomile angazi ukuthi intsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Ye, siyakhumbula zake zabona izinto ezinje owaye ngumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la.
Hayi, angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labochiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule nsoro njengana ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njengana ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontshela.
Kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonoko?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister kuhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakathi obuthile ngithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi akujayekile amathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye kodwa ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzana uPF kodwa ke uhlupho esilalo yokuthi umnankagwa ngustrongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini atshintlamo hayi lokho kuyinsinda baphendule.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umuzi kamnumzana Wilson Makanyaire olilunga lecele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba usuchisiwe eRurungwe West. Umakanyaire nguye obekhokela uhlelo lokusitshengisela bekhuthaza ukukhulula kukaThimba labanye bakhe abafika phosa amachuma esitshiyangalombili 78 obeliqoqwa ngamalunga e-CCC eKaroi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolwele sikhulumele samapholisa ukomishina Paul Nyathi kusenjalo umthethwandaba osudlulisele phambili isicelo samalunga ebandla leli afisa ukuthoniswa amacala okungena umhlangano okungekho emthethweni. Sokwedlula amaviki amabili bevalelwe entolongweni babotshwa besemhlanganweni okuthakazelela usuku lwabantwana olwe Day of the African Child eHarare emzini kaThimba. Umkhosi walonyaka okubukisa imisebenzi yabakhubazekileyo kanye lokunye we-National Disability Expo uqale namuhla eBindura. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 bakhangelele ukungena lomkhosi ozavula okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lonyaka kulababukisayo abekwele Zimbabwe lakwamanye amazwe abedlula amakhulu amane 400. Umkhosi lo uqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabakhubazekileyo kusiyafika umnyaka ka-2030 esithi Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. emkhosini lo kubuthene abakunhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo, ingatsha zikahulumende, abantu abakhubazekileyo labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomela abakhubazekileyo edalele Senate uSenator Anashiri osemkhosini lo.
Kulama organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kulama ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhona apha iforest committee, isethu mutual public health and social welfare. Nasa laba siya exhibita sikanyeza amathalenti abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani. Ngiyathaba lapha ku-Ministry of Justice kade sibona benika ama-constitution akhona amanye ama-constitution lawo ekubreli ukuthi labo abantu abangaboniwo labo bakhanisa ukuthi bazuze i-information.
Baphumile ngobuningi na abakhubazekileyo ukuzophatheka kulo mkhosi?
Bagele bakhona baya-interacta beningla namanye ama-service providers. Sizama ukuthi sibone ukuthi amalungelo omuntu wonke ayaqhakathekiswa.
Injongo ekhona lapha ngeyani? Umbuthano lo ujongene
lapha sizakubona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazize i-sustainable development, bakwanise labo ukuzisebenzela, bakwanise labo ukungena imisebenzi, bakwanise labo ukuhamba ekholo. Namhla khalisile first day, siyabona amathenti segcwele khona. Friday sizaba lo His Excellence Comrade Mnangagwa. Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele, sizikhulumele. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo, kodwa sekhona ama-quotas. Kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusion.
USenator Anashiri umela abakhubazekileyo edalele Senate ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhindura emkhosini we-National Disability Expo. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasele namuhla indawo ezijiyeneyo eGaza kulandela ukubulala elikwenze abantu abafika amatshumi amathathu izolo esikolo eCentral Gaza. Mthethandaba kwele Kenya uthi amapholisa enza iphutha ngokubulala intatheli izindaba yakwePakistan uAshad Sharif owadutshulwa watshonela emoteni eNairobi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umthethwandaba uthe kumele kuhlawulwe umfelokazi kaSharif kulandela isehlakalo lesi. Kweziphathelane leMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO uza kwengeza imali lezikhali ezipha eleUkraine ukuze linqobe eleRussia empini ephakathi kwamazwe omabili. UBiden wethula amazwi la izolo khonapha eWashington DC evula umhlangano osaqhubekayo wabakhokheli bamazwe akunathwa agoqela eleBritane, France, Holland, Denmark lamanye achiyeneyo. Umhlangano lo uza ngesikhathi eMelika lilungiselela ukhetho lukamongameli, njalo amanye amalunga ebandla likaBiden esithi kumele echiye umbuso adedele omunye ozancintisana loMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngoba uBiden eseluphele. Ukuhlaziya lolu daba kanye lokuqatheka komhlangano weNATO, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lwalandela ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
I-summit le ekhona eNATO lapha iqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. Iyona iRussia yayibhajethi ukuthi yayizashaya i-Ukraine within a few months, but kathe sesibona ukuthi hhayi abantu be Ukraine labo bazimele labo bathi hayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila. Kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuye azothatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa abakuyenzwa yiNATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona udayi lapha umumo awusalula. Ukuthi iNATO ihlangane kunceda layo iUkraine ukuyinika iconfidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi ngoba izikhali bayabanika imali bayabanika le training le equipment ababengela ngoba siyakwona ukuthi kuqalisa lona le mpi iUkraine was underfunded ingela noma izikhali or isophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano weNATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola iNATO ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi ukhomanda in chief sakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden, uBiden seluphele but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo ngantwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe ngantwa kasakwanisi. But mina mbona ngantwa layo uBiden ngantwa wakuthatha lula lapha ku-debate wona amazwe wonke le Amerika yonke bekhangelela ukuthi uTrump vele kasoze aphenduke. So kathesi ngantwa abantu sebeyithukile utayi uBiden seluphele and kasakwane sikuba nguye ungucommander in chief weAmerica lamazwe wonke weNATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden ihistory yakhe as a senator, as a vice president and as a president wayehamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.
Umnumzana Tim Moringa yolandela izombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni loNtungamo Inkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Isikolo seMatopo Mission eMathabeleland South sesivule isikhwama sokudinga imali emphakathini ezasetshenziswa ukuthenga impahla, ukudla lokunye okwabantwana abedlula amathumi amahlano 52 abatshelwe yidomu. Mnumzana Vezisizwe Bebe ovule isikhwama lesi ebulenjini bokuxhumana kukhasi leGoFundMe uthi badinga imali efika inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 ezanceda kakhulu abantwana laba asebephila nzima. Uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Ngemva kwesehlakalo sokutsha kwe-dormitory yabafana sikhulumisane lesikolo sizama ukudinga indlela yokuthi simedzane lesikolo basebesinika imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanage ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase that sizama ukuthi sixhase isikolo.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So i-GoFundMe lay our initial imali esidingayo kathesi i-$5,000, so ibhaliwe khona phana ku-GoFundMe page, so sidinga $5,000. So i-$5,000 lay ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-mattresses, ama-toiletries, lokunye nje ama-personal things abantwana athileyo kuma-classroom laphana. So yimali esizama ukuthi siyidinge kathesi ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni? Khuluma labo sisu.
Bangahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo ungasethi ukuthi help Matopo GoFundMe kuzabisa ipage eyethu khonaphana eye GoFundMe. Kule button ofika ulipress elithi donate, ungathi donate sokuza kunika nje ama-options okuthi udonate khona. Sebenzisa ama-card, credit card kumbe ama-debit card or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho ukuthi ufaka le amount. Awumfisa ukuthi bakunanzelela abantu ukuthi kwesi sikhathi nxa udonata laphana uGoFundMe ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission i-tip yabo. So ma ungafuni ukufaka i-tip kuGoFundMe uyahamba nje ufuke ufake u-zero, ngoba nxa ungafakanga u-zero enye imali iya kuya kuGoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo iza kuya kufundi le eMatopo.
Lo ngumnumzana Vezisizwe Bebe odabuka eZimbabwe wafunda eMatopo Mission obeqoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseAtlanta eGeorgia khonapha eMelika. Kulaba dabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abathi kabakholwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka embusweni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028 loba esebikele uZulu ukuthi usefuna ukuphumula. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdari Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaburoni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka angazwa kubele siqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela yikho khonokho. Ama-politician vele asobantu ukuthi thwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi akuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ubekhona ngemuva kusasele President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front umnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will step down.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe, mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma uma njengomgabe kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngenye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom umnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there, ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi ibandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje, yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga-ntenga njengamanje, esingakubiza thina sithi are very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo, isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe leZANU PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
U-Esnathin Ndlovu ohlala ephumula koBulawayo oyintshantshu kwezemidlalo yokugijima usethole indawo yokufundela ezokugijima kwelemelika e-El Paso University. Unina u-Elizabeth Ndlovu uthi inkinga yokuthi kabanamali yokumthengela itikiti lendizamtshina leyokugada ibhasi ezamtshiya kwele-South Africa engakayi ekolitshini lakhe. Unkosikazi Ndlovu uxoxa ngodaba lolulo Gibbs Dube oweStudio 7.
U-Esnathi ulesipho sokugijima ukwenze wazowathola i-scholarship elizweni langaphandle ele United States of America. Uhlupho esilalo ngolokuthi sithenge itikethi lokuthi ahambe. Isikolo sakhe sivula ngo-August, at the first week of August, mele bese fikile ngale, sikhangele ukuthi ekupheleni kwenyanga, kususela ku-25 kusiyafika ku-30 July, abesehambile ukuyangena ekholeji yakhona ngale, kuthiwa i-El Paso Community College ese-Texas. Yiyo ikholeji ethe iyamfuna ukuthi azobagijimela khona ngale. Amanye amaphepha, ivisa bese silungisile, ivisa uselayo. Uhlupho kuphela osolukhona ngolokuthi hlanganise imali yokuthi thenge itikiti lokuhamba. Okunye sikukhangeleleyo ekuhambeni kwakhe, sikhangeleleyo ukuthi esukela lapha esiya eSouth Africa ngebhasi, ngoba singathi itikiti futhi ukusuka lapha kungadura, asuke ngebhasi ayegada eseSouth Africa. Bathi kulula ngayona leyo ndlela. Ngiyo silucela uncedo ukuthi amasenti esingawathola siwabambanise, enelise ukuthi laye ahambe ayekhulisa ithalenti lakhe ekhona ngale lizweni lase-America.
Yes, ngathi-ke kufunakala imali enganani xa sikhuluma ngalokho?
Kufuneka 1200 eyokugada indizamtshina nxa esukela eSouth Africa esiya straight e-El Paso, eTexas. Esuka lapha esiya eSouth Africa i-400 rand. Thina ngokuhlala sihlala ephumula endala, ephumula old endala kusiyi duzane leklinika. Singatholakala enambeni ezithi 0775936436 kumbe ababe seduzane tholakala endlini kusi-5032 koBulawayo.
Unkosikazi Elizabeth Ndlovu nguninaka esinathi Ndlovu okumdlalo wokugijima ubexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibonani njani? Ngoba sizokuthola kuzoba le summit eSADC next month. Okunye futhi okusimangazayo ukuthi nangilalo Chamisa onguye wavotelwa ngabantu bakithi kakhulu, uzithulele tuka kakhulu emilutho, akabonakali lokuthi wenzani. Enokuhlunga kakhulu kubantu bakithi, ngoba manje uChamisa la wachiya abantu bakithi wafaka emgodini wabalahlela khona, wabachiya khona. Namanje abantu bakithi bahlupheka, kathesi kunje labantwana bezikolo kunzima ukuthi bafunde lokuthi kuweze bekhuluma, bazithulela kulanto abayikhulumayo. Ochabanga bathengisa isizwe sakithi, kuhlunga kakhulu okwenzakalayo kakhulu kubantu bakithi. Besicela ukuthi sizwe ukuthi kati bona bathula kangaka, bathuleleni, abakhulumi lutho. Abantu bakithi bayahlupheka, bayasokola ngindlala ngapha, ngabantwana besikolo bafundiswa ama-indima abangazaziyo. Yazi kubuhlungu kakhulu lokhu Studio 7 okwenzakalayo kakhulu ngesizwe samaNdebele. Sisebuhlungwini obukhulu kakhulu kwesingabaziyo ukuthi why uNkulunkulu esizweni langale ndlela esibuhlungu. So kubuhlungu ngoba sifana lesizwe esingasingazaziyo ukuthi isizwe esibheke kuphi, esiphephe
Studio 7 kunjani? Lami lapha ngilokukhala okukhona endaweni yethu lapha engikhona, ngisebhinga elusulu eSongwa area. Lapha silesikolo sethu okuthiwa iSongwa Primary. Isonkwa Primary isikhala ngamanzi, ayila manzi vele, amaticha ayashoda, kula maticha kunje. So vele ngikhuluma, so kula maticha akhona 4 kuphela wokuthi mabefundisa. Yathola uteacher oyi-1 ufundisa ugrade 1 lo-2. Lapha vele ludubo sibili emfundweni zabantwana. Abantwana vele bafila, abafundi lutho. Okuthi sibili uteacher layo uthe engazama ukuthi efundise ugrade 1 lo-2 ehlanganise, bebahlanganisile bonke, vele akulanto ephumayo. So abantu bethu bayafa emfundweni, akula. So lapha besikhala ngamanzi ukwenzela ukuthi kungaba la manzi, amateacher maybe angakwanisa ukuthi bebuye bebe baningi, ngoba bakhangela isonkwa since vele sivulwa isikolo lesiyana. Sona vele azake sibe la maticha adlula 7. So kathesi ngikhuluma, so kula maticha ayi-4 kuphela.
Laba ngabalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk liyalandela. Namhlanje sikhuluma labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokungenziwa ngohulumende wakwele-South Africa kuzizalwane zeZimbabwe, ngamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehlala namhlanje, olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.